lokaba kuti maternal mortality ikuti omama abazithweleyo kumbe aba ukuhlala amaviki angu 6 besanda kubeletha omama abashonayo ngalesi sikhathi bafakwa ngaphansi kwekuthiwa yi-maternal mortality ukubhubha kwabomama okwenzakala umuntu ezithwele kumbe kusiyafika amaviki afika angu 6 kodwa inani labomama ababhubhileyo especially lapha kithi empilo kukhanya hhayi libohlile yikho singani sithabile
ungathi isibhedlela sempilo usitshayela ihlombe yini sesikhangela izizathu eziphiwe nguhulumente ezivangela ukubhubha kwabesifazane kuyini elilakho ukuthi kube ngcono
isibhedlela sempilo sisitshayela ihlombe elikhulu kakhulu ngoba omama abasitshiyileyo babe balutshwana lonyaka sithiwe ngomama abalitshumi kuphela kweminye iminyaka hayi inani leli liyabe liphezulu kakhulu akula nto esiyenzayo emangalisayo abomama abaningi basishiya ngendaba ukuthi bayaopha igazi nxa sebeqede ukubeletha kumbe bahlaselwe ngumkhuhlane lowo we-blood pressure yikho empilo hhayi lokhu kuyaqiniswa kakhulu ukuvikela abantu bayakhangelwa be-operatwe kulesi khathi njalo bavikelwe ukuthi bangaze baophe igazi eliningi yikho kwenza inani labomama ababhubhileyo liyehle kakhulu.